Siyabonga Chris Losandra, siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 kuNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba seZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Izisebenzi zebhanga leStandBig zitshengisele emahofisini naleli bhanga namhla eHarare zikhonona ngeholo eliphansi.
Banyak kali nak cari jenjet sekarang ini jeng lihat ni 10 billion. Jadi so ini semua bukti hulu jenjet apa dale ini sebenarnya. Okey, kita bukti ah ini dosis ini sih beriko so kita dah lupa cuma orang kiri lah. Bukan ni aku tak boleh ayah hambae. Eti nama benang kau.
Umongameli Robert Mkabe uya kwele China uya khulumisana leziphathamandla zikahulumende labaqondisi bamankampani emizameni yokubakhuthaza ukuthi bazovula amabhizinisi eZimbabwe.
Umlobi weleBhilithane olodumo onkosikazi Doris Lessing obhubhe nyakenye utshiyele eleZimbabwe amabhuku angaba zinkulungwane ezintathu 3,000 okumele asetshenziswe nguZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Izisebenzi zebhanga leStandBig lamhlanje zitshengisele emahofisini amakhulu aleli bhanga eHarare zikhala ngenhlupho ezibhekane lazo emsebenzini zokungaphathwa kuhle kanye leholo eliphansi elisitholayo. Izisebenzi lezi ebezedlula ikhulu zifole ziqonde emahofisini amakhulu eStandBig akusamora Marshall Avenue. Zithwele amabhakane alotshwe insolo yazo zihlabela ingoma ezihaya umqatshi zisithi zifuna iholo lazo kanye lokuthi ziphathwe kuhle emsebenzini. Iziphathamandla zenhlanganiso yezisebenzi zemabhanga eZimbabwe Bankers and Allied Workers Union zithi izisebenzi zaleli bhanga ziphethwe njengeziqili. iStandBig Bank ibikwa ihlawula izisebenzi ingcosana kodwa omaneja behola imali ephezulu. Iziphathamandla lezi zikhuthaza uZulu ukuthi angasebenzisi leli bhanga ngoba lincindezela izisebenzi.
Ngokusenjalo izisebenzi zikamanisipala weGwanda ebezikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo zikhalaza ukubhadalwa iholo lazo elenyanga ezinhlanu ezedluleyo. Zihlangene lomqhatshi wazo kanye lohulumende lamhla ukulungisisa lolu daba. Kodwa zizahlangana njalo ngolwesithathu ngoba kungathathwanga isinqumo emhlanganweni walamuhla. Uhulumende uthe izisebenzi lezi zibuyele emsebenzini ngeviki edluleyo njalo zilobe ugwalo oluchazisa izizathu zokuba kungani kufanele zikhalale umsebenzi. Umnumzana Sipho Ndlovu, umgcini sihlalo wegatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamunicipal eZimbabwe Urban Councils Union, uthi izisebenzi kazisuthisekanga ngendlela umunicipal afuna ukuzibhadala ngayo izikwelede zazo.
Amhlangano wanamuhla kwahambanga kuhle, kube kuyidula tibiri umdlalo wabantwana ibhola lamaphepha, ngoba into abayikhulumileyo lapha abaqatshi bethu ikafana nokudlala, ngoba bathi bona isikwelede sethu sikaFebruwari bazasibhadala ngo-October 2014, babe sebesithi esikamashi bazasibhadala ngoJanuwari 2015, babe sebesithi esikameyi laso futhi bazasibhadala ngoJanuwari 2015. Kabakhulumi ngamaphepha ethu azabe sekhona ekaJuni, July, iAgasti abakhulumi ngawo, lala amanye azaba akhona kushuthi abaseze bayabhadala. Siyaze sebhadalwa maybe ngoJulay, Agasti next year yikho bazaqalisa ukusibhadala khona. Kasikwazi ukuthi manje besibhadala khonapha sizabe siphila kanjani.
Ye, izisebenzi zikwamukele njani lokho?
Izisebenzi kazifuna ukuzwa ngakho, ziyalile vele ukuzwa ngakho lokho. Into esizenzakala ngolwesithathu sesiyahlangana for i-final decision, ngoba u-labor officer ubabisele wathi kababuyele bayephuma lento engcono kulale yababuyelayo. So ngabe sihlekile ukuthi besisuthise ngalokho ababe bebuye lakho ngolwesithathu, kutho ukuthi sesiza kuya ku-arbitrate
ngeviki edluleyo belithe kwakuthiwe liphume logwalo lwe-show cause odala utshengisa ukuthi yekufanele yini litrake
ugwalo lolu sibe sitsheliwe nje i-labor office ithi yazuza ucingo luvela kuminista ukuthi bemise i-strike but iphepha lakhona lona ngokwalo elitshengisa khonokhu kasikalitholi so sibe sitshela u-labor officer ukuthi kuyabe kungcono ukuthi sikhuluma sole phepha lena lelo silalo ukuze sikwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngeqiniso
kodwa kukhanya kuyathembisa yini ukuthi angagelezela kini
ye awugelezela kithi engagelezela ngoba nca ikhansili ilesikwelede sethu into esikhona the sesikhangele njalo lesivumelwano esasilaso ukuthi besitshele ukuthi basibhadala nini njalo njani kodwa lokho kokuthi siyaze sebhadala imali zethu next year lokhu hhayi ngithi hhayi ngumdlalo wabantwana abakaqalisi
lo mnumzana Sipho Ndlovu umgcini sihlalo ogatsha lweGwanda kunhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikamunicipala eZimbabwe Urban Councils Union obekhuluma ecingweni ekhona le eGwanda.
Umongameli Mgabe usefikele kwele China kuhambo lwakhe lokuyakhulumisana leziphathamandla zikahulumende labaqondisi bamankampani emizameni yokubakhuthaza ukuthi bazovula amabhizimusi eZimbabwe. Umgabe ohambe lemuli yakhe leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ukhangelelwe ukuxoxisana lenkokheli yele China ngokuthi zingenzani ngokuvuselela umnotho weZimbabwe osubhidlika ngenxa yamankampani ehluleka ukulungisa impahla yokuthengisa kwamanye amazwe. EleZimbabwe lihlutshwa ukungatholi imali kwamanye amazwe yokuvuselela umnotho owaqalisa ukuwa kulandela ukhetho lwanyakenye okwanqoba ibandla likamongameli Mgabe eleZANU-PF. Ubudlelwano beZimbabwe leChina baqalisa ngesikhathi sempi yenkululeko baqhubekela phambili ilizwe lisabuswa libandla leZANU-PF kungakabunja uhulumende womanyano. Ilizwe lokhe lidlelana leChina ngaphansi kohlelo lwe-Look East Policy. Ababona ngokwenzakala kumnotho welizwe bathi uhlelo loluka lukaleteli lutho eleZimbabwe lanxa izizalwane zeChina sezidlalela emagumeni eHarare nsuku zonke zidinga okutshiyeneyo okugoqela amadayimana amapulazi kanye lokunye. Incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo okuhlanganiso ezimele yodwa eHabakuk Trust utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMgabe ukhangelelwe ukuthi uzaphenduka ekhaya engaphathanga lutho.
Ngibona kuzaba nzima kakhulu ngoba iChina nje aso lize lipho ngokuhamba linike nje abantu izipho labo babefisa ukuthi lapha bafaka khona imali bethole inzuzo ethile ikakhulu ngasikhanyela ngomnotho ngaphansi komhlaba badala ukukhanyela khona lokho so amboni sibili ukuthi bengaphonga ukuthi bafuna ukunika iZimbabwe imali banela ngasoze bethole lutho namanje namanye lapha amaChina angena khona abekhanyela ukuthi anelise ukuthi athathe lo mnotho njalo ongaphansi komhlaba sizobona kuzaba nzima kakhulu sibili ukuthi sithole into ebambekayo.
Ye, so ke ngombono wakho lapha utsho ukuthi uPresident Mgabe uhambele nje ize
kuyatshengisela sibili ukuthi izinto ezimbi lapha elizweni ngoba nxa sigayela kalesi nje sesikweleti njengelizwe eli-10 billion njalo sonzima ukuthi uhulumende abhadale izisebenzi okutshengisela ukuthi izinto zimbi sibiliko sokuthatha lo muntu umongameli laye kube nguyobhodabhoda ayahamba edinga amapeni angkhona.
Ye, kodwa sizwile ke iziphathamandla zikahulumende zisithi okusobala ukuthi kazidinga imali ukuthi zibuye zifake ezikhwameni kodwa ziyadinga olunye uncedo nje kambe ubona ngabe kusijoni khona.
Ye, ngoba amachannel asekhulumile asathule ukuthi asuze asinike imali abakufunayo ukuthi benze abathengisini i-investment babe lakho ukuthi uma besenze i-investment le siyabona manje namaningi amachannel nxa efake imali investment bayafuna ukuthi ikhampani ezanikeza impahla zangkhona maybe 50% zabe zivela eChina so kuneni imali yakuyo kodwa ingangeneli izweni ngoba impahla yangkhona esetshenziswa emthini esetshenziswa kuleyichina yeChina konkhokwa zokusebenza kunxa kuyi-loan ngenxalo yobolekwa siyathola ukuthi imali yeqinisi ukuyeka lapho evela khona ngoba laba abaqhathiweyo ngemthini esetshenziswa yabivela ngakhona ngale njalo. Simone zase yibo uzimehlabo kathesi nasikhahelane le ndaba yokusebenza le China.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe njalo usebenzisa le nhlanganiso ye-Habakkuk Trust. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ukwethulwa kwenhlamvu zomthetho wokhetho owe-electoral bill ojonge ukuqondisa ukukhethwa kwamalunga edale le-senate lephalamende izolo ugwalondaba lukahulumende i-government gazette sekudale inkulumo evela kwingcwethi zomthetho lamabandla aphikisayo. Umongameli Robert Mugabe wafaka isandla sakhe kulo mthetho ngemva kokuba amadala omabili i-senate lephalamende ahlaziyele umthetho awuvuma. Lomthetho ophathelane lamalunga akhethwe ngamabandla ezombusazwe kuphela athi amalunga avotelwe nguZulu. Okungethulwa masinyane kwalomthetho kubikwa bekuyikho kubangela ukuthi wayengusibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana Gideon Kono abe ngusenator. Umkhokheli webandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduka usolele umthetho esithi kawusoze uphathise uZulu ngoba uvumela ukuthi ugatsha lwezokholo olweZimbabwe Electoral Commission lube ngumlamlankunzi lapho kube lokungavumelani kwamabandla ngokukhetha amalunga. Lokho kugcizelelwe isikhulumeli secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube umnumzana Nhlanhla Dube othi bazawuphikisa imthethwandaba lomthetho.
Siyazi thina ukuthi iZimbabwe Electoral Commission leyona iphakathi igxile kakhulu kungxabano ezizokhetho lapho kube lempumela yokhetho abantu abaphikisana khona kumbe mhlawumbe sithi nxa kulungiselelwa ukhetho lokukhangelelwe ngabantu ikakhulu ama-political party njenge-voters roll izekusinanzelele ukuthi ibe phakathi kwengxabano yona leyo. Mhlawumbe thina njengebandla sesiza kukhangela njengelokuthi izek yona nesilungu abathi kumele ibe impartial arbiter ayikwenelisi lokho ivele yona ixakekile ngokuthi kayenelisi ukuthi ikhangele ngazonke. Sibona engani sisiya phambili lokho kungaba yinto engasixaka sisiya ekhethweni oluzayo la kuzo zonke intetho ezizakhona phakathi kwesikhathi.
Sithini sekwenziwe ukhetho yikho yini lapho elizakhalala khona ukuthi kumbe licabanga ukuthi umthetho lo ulungiswe kumbe kukhona elizakwenza ukhetho lungakafiki?
Singasiqale kathi sikhuluma ngokukhalala senza abantu badideke badine bahlangane ebabone ngani ukuvota asunto engatshinta isimo sabo. Kumele thina ebandla lepolitiki sikukhangele sikuphathe kusukela kathesi kufanana lokuba khona kwi-voters roll. Konke okungenza ukuthi ukhetho lungahambi kuhle kumbe okungenza ukuthi siphikisane singezwakali kuhle ngemva kokhetho yizinto esizaqalisa ukuzikhangela sizame ukuzibamba siziphathe siqalise ukuthi sikhulume ngazo ukuthi zilungise kusesekhathesi kungakafiki ukuphikisa lezo khetho. Ukukhalala Chris into okumele singaqali ukuyenza ngoba singaze sikhalale amasimu indwangu ziyahamba ziyokudla umumbuzi uqede du.
Lo umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Uqhubekela phambili umncintiswano wokucecisa izindlu osungulwe kunsukwana esanda kwedlula inhlanganiso ekhangelanelo kuvuselela amasiko esintu eAmaguma International Heritage Center. Umqondisi walenhlanganiso umnumzana Phatisa Nyathi uthi baqhuba umncintiswano lo owecomba indlu ngobuciko ukwenzela ukuvuselela isiko lokucecisa izindlu kusetshenziswa udaka. Unyathi uthi isiko leli likhanya selinyamalala kuZulu ngalokho bakubone kuqakathekile ukuthi babambisane lekolishi le-National University of Science and Technology. I-art gallery kobulawayo lamankampani amaningi ukwenzela ukugcina leli siko. Unyathi uthi umncintiswano lo oqaliswe eMatobo esabelweni seMathebeleland South ukhangelelwe ukwenziwa ilizwe lonke jikelele ngesikhathi esilandelayo. Asizweni unyathi exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Alilisiko eliqinileyo ngapha neMandebeleni. Sidinga-ke thina ukulivuselela, ngakho-ke sithe amabaka ward 17 no-16 ngabasithengise izindlu zabo ezithonjiweyo bese sidinga-ke sizanqoba ezi konjwe kuhle bese kusithi mhla ka 12 September wonalunyaka abanqobileyo abalithumi bese besiyaphiwa inklomelo khona inkampani ezisinikile inklomelo esifana labo Khangwe esifana labo Allstate esifana labo iChrisart labo Squeaky Clean basiphila inklomelo baza kubethiwa ke sesikhona apho mhla ka 12 kusukela ngo 10 ekuseni bese kuphinda futhi njalo kube nomunye umncintiswano ozaphelekezela wonalo esithi ngubhudaza. Ubhudaza-ke wona ngokucomba ubuso omama amantombazana obe kuyinto elisenziwa izolo izwe lisakhile ngokuhlangana lezinye izizwe nalokho abathi impucuko bese kungani kuya kufiphala. Thina-ke singamagugu International Heritage Center sidinga ukuthi sikuvuselele, sidinga ukuvuselela izinto zezolo. Yikho-ke siyabe sidibene-ke becomba ubuso babo bese kudingwa kabanqobileyo bahle baphiwe imiklomelo khonapho kuphiwa imiklomelo yalaba abanqobileyo ekucombeni izindlu abanqobileyo ekubhudazeni ubuso babo. Kube lilanga lapho esiyahlangana sisho sinyama hawu sinatha lotshwala kube kuhle kube njeya.
Ye, lapho-ke kwenziwa eMatopo kuphela kumbe kusendaweni zonke nje ezelizwe?
Lokhu-ke kuthiwa yikho ukusungulwa kwalo umkhosi. Sithena ukuthi nxa sisimula singaze sasabalala kakhulu ngoba lathi sisafunda. Njalo-ke sidinga ukuthi sibone ukuthi kambe kuvele khona kungaphathwa njani. Yikho kulamawadi amabili kuphela eMatobo District. Ngomnyaka ozayo nxa kuhambe kuhle basisekela abalezimali ukupha inklomelo bese siqela singathathi ilizwe lonke kodwa sithathe esingathi izabelo eziningana khona eMatobo njalo. Hawu nako siqhele singene okwalilima singene ngaphi ofilabhusi size sicinge nje iMat South yonke siyigoqele nanko Mat North kuze sithathe lali ilizwe lonke jikelele.
Umnumzana Phatisa Nyathi ngumqondisi wenhlanganiso ye-Amaguma International Heritage Center obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7.
Ukusenjalo, umlobi webhilithane olodumo unkosikazi Doris Lessing obhubhe enyakenye uchiyele eleZimbabwe amabhuku angaba zinkulungwane ezintathu i-3,000 okumele asetshenziswe. ULessing owahlala eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1924 kusiya kumnyaka ka-1949 wavalelwa nguhulumende wabamhlophe ukuthi ahlale kwele Zimbabwe esechothoze inkethabechabi eyayikhonzwa ngabamhlophe. Wavunyelwa ukubuyela kwele Zimbabwe sokubusa abensundu. Wayengomunye wabasungula inhlelo zokuphatha uZulu amabhuku olwe-Africa Book Development Organization le-Africa Community Publishing and Development Trust. Inhlelo lezi zihlose ukuthi abantu abaningi bathole amabhuku njengoba ile Zimbabwe lithole nzima ngokuthenga amabhuku ezikolo njalo lezi ziphala zamabhuku ama-libraries. Amabhuku aphiwe nguLessing azabe esetshenziswa eseHarare City Library. Umlobi olodumo umnumzana Isaac Mpofu utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuyabukeka okwenziwe nguLessing.
Mayelana lezomthetho baba, nxa umuntu ephile lokho okuthiwa ngesikhiwa yiwili akula ndlela yokukuguqula khona ngokubona nje izifiso bekungaba kuhle ukuthi ngalolo lwazi olukulezo zincwadi kaluyanga nganxanye yelizwe ngalusabalele nje ngoba ngiyethemba ukuthi izifiso zakhe bekuyikuthuthukisa ilizwe. Bengibona ngathi ngabe kule ndlela kwadatshulwa phakathi okunye kweza ngakulo umkhono welizwe okunye kwasala ngakuloyani umkhono welizwe.
Ye, mase libona ke kodwa ke ngenhliziyo enhle kangaka njengoba ke wakwavalelwa kutabuye khona ngapho ke eZimbabwe. Kambe kuyabe kusijoni inhliziyo enje baba Mpofu?
Yenhliziyo enhle ukuthi azathi lobe bhubha abelolokhu elikhumbula lona leli ilizwe, abelokhu ebakhumbula labantu ukuthi angabenzela okuhle. Lokho sithi thina yinhliziyo enhle ngabanga lefindo elithi lona aleli lizwe mvela ngisalinanzi mina.
Ukuthi kodwa basakhona abantu abanjengaye yini emhlabeni onalo?
Asazi baba, indaba abantu balezi nsuku mhlawumbe ngenxa yokuthi umkhonomi welizwe mubi kangaka, abantu sebesandisa ukuba ngomangqomfi, abasafuni ukupha. Abantu sebefuna ukuthi umuntu agodle yena ngakho. Njalo abantu nxa ethithithi ethu yapha usekhumbula labo abaseduze bakwakhe, athi alabana bangale zindaba zabo.
Abantu ubona ngazani bayabonga kanganani isipho lesi?
Kufanele babonge kakhulu 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 isipho esihle, kungabi kubonga kodwa kube kubonga ngokulingisa yena.
Lo mnumzana Isaac Mpofu Mlobi oludumo obekhuluma le Studio 7 ekwaBulawayo.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika okhanya ususondela eZimbabwe, nanku ubikwa usubonakele kwele DRC.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Inhlanganiso yezempilakahle iCommunity Working Group on Health kanye leSafety Children UK sezisungule uhlelo lokusebenzelana lezakhamizi ukwehlisa inani labesifazana elilahlekelwa imphefumulo ekubeletheni elilogo liphezulu nxa kukhangelwa izimiso zama-Millennium Development Goals. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Lanxa inani labesifazana elilahlekelwa imphefumulo libeletha beliqonga iminyakeni edluleyo, imizamo kahulumende isiqalile ukuletha inguquko. Inani leli selehlile livela kuphose inkulungwane i-960 lisiya phezu nje kwamakhulu amahlanu i-525 kunkulungwane ezilikhulu i-100,000. Lanxa kunjalo, imigoqo emiswe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ithi ilizwe linye ngalinye kumele lehlise leli nani liye kukhulu i-100 kunkulungwane ezilikhulu i-100,000 kusiyafika umnyaka ozayo. I-CWGH leSave the Children UK seziqale umsebenzi wokusebenzelana lezakhamizi eziqintini ezilitshumilane elizweni ebezingelahlelo ezaneleyo zabesifazana ababelethayo. Inhlanganiso lezi zisebenzelana lamakomiti asebunjiwe kulezi ziqinti, ama-health center committees, ukufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kwempilakahle yabesifazana abazithweleyo. Ophethe lolu hlelo enhlanganisweni ye-CWGH, uNkosikazi Nonjabulo Mahlangu, uthi sebananzelela ukuthi akusizi okwakha amakliniki lokuletha imithi nxa izakhamizi zona zingazi amalungelo azo kanye lokuqakatheka kokusebenzisa izibhedlela lapho umuntu ebeletha. Uthi esikhathini esiningi abesifazana balahlekelwa imphefumulo ngokungazi ukuthi kuyini okumele bakwenze ngasiphi isikhathi, kumbe beswele ukusekelwa zimuli zabo labomkabo abayabe bengazi ukuqakatheka kokuya ekliniki lapho umuntu ezithwele.
Sile project ekhangelele ukuqinisa ukuphatheka kwabantu ezigabeni, sikhangelele impilakahle yabo. Kukakhulu sikhangelele omama abazithweleyo, sithi kuyini ongayenzakala kumbe singakwenza njengama-communities ukuthi sivikele kumbe siyehlise ukufa kwabomama laba abazithweleyo. Esizama ukuthi khona sibatraine ukuthi bebekwazi kumbe siba-empower ukuthi bebekwazi ngama-health rights abo.
UNkosikazi Mahlangu wengeze esithi ngaphansi kohlelo lolu bayakhuthaza kakhulu ukuthi izakhamizi kanye lalabo abasebenza ezibhedlela lemakliniki bakhulumisane ngendingeko zabo. uthi ama health center committees asebenza ukukhuthaza ingxoxo phakathi kwabongi lezakhamizi ukuze kuqedwe udubo lwabomama ababelethela emakhaya. Uqhubeke esithi baqhakathekisa ukuphatheka kwezakhamizi ekuqedeni lolu hlupho ngoba lapho izakhamizi zingaphatheki ziyagoqa izandla ziqhubeke zisebenzisa indlela zakudala ezibeka abesifazana engozini.
Sebenza kakhulu lama structures esiwathola ku community. I community ihlale phansi ikhulume ngama problems ahlangana lawo bephume lembono yokuthi kuyini abangakwenza ukuthi benzeni. Belwe le lama problems na la abahlangana la. So kuqhakathekile ukuthi izinto zonke sizenzayo kube le involvement kube lokuphatheka kwani kwama communities kube lokuphatheka kwabantu yibo kumele bebe ku forefront yibo kumele be take a charge of their health by making sure ukukhona khona baya raise ama issues abahlangana lawo kuphumeka le lama solutions azabanceda bona njengezigaba.
Unkosazana Nompumelelo Sibindi osebenza ekuthuthukiseni amalungelo abesifazana kwezempila kahle uthi ekuqhubeni umsebenzi wakhe kusobala ukuthi imfundo iyamvikela owesifazana imkhuthaze ukuthatha izinqumo ezizaphephisa impilo yakhe lapho ezithwala njalo ebeletha. Uthi owesifazana ofundileyo ululwazi lemali yokuya esibhedlela ngesikhathi ahlele imuli yakhe ngendlela evikela impila kahle yamalunga onke emuli. Kungakho ukufundisa amantombazana kungenye yensika yama Millennium Development Goals.
Qathele ukuthi omama abazali kumele behambise abantwana ezikolweni kakhulu abangamantombazana ukuze babe lamalungelo bazimele bodwa bengadependi kubomkabo uma sokusiza endabeni zokuthi somele ayibhalise esibhedlela.
Lanxa inani labesifazana eliya esibhedlela kanye nxa lizithwele liphezulu kusilinganiso esiphezu kwamathumi ayisifica munwe munye. I-94% iningi alibuyeli esibhedlela okwenza amathumi amane ekhulwini i-40% ibelethele emakhaya kungela abongi, odokotela kumbe imitshina eqakathekileyo kobelethayo. Unkosikazi Emma Mzamo ongumongikazi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuqakatheka kokuya esibhedlela lapho esifazana ezithwele hathi kanye kuphela kodwa ngazo zonke izikhathi ezikhuthazwa ngabongi.
Sokuqakathetha umuntu wonke akwenze khonokuyani ahambe for ama-visit nalawana ahleliweyo i-Ministry of Health alingani ukuthi maybe abengafowanti. Kuqakathekile njalo ukuthi khona umuntu mama wonke ozithweleyo ahambe ayebelethela ngaphi ekliniki ngoba kule ngozi eziningi ezingayenzakala ungazama ukuthi ubelethele ngekhaya anti uncedo luyabe lukhatshana but nxa ubelethele ekliniki noma usulo problem uyakwazi ukuthi mbi-ambulensi kumbi kuyini kukuthwale masinyane kumbe njalo ngoba lo muntu ofundisiweyo uyakwazi ukuthi hayi nxa kule nto enje lokhu kuhenga. So
kuhlelo lolu i-CWGH ikhangele iziqinti eziyisikhombisa ukuthi i-Save the Children UK ibe lesikhombisa njalo. Inhlanganiso lezi zikhangelele ukwengeza ezinye iziqinti ezine ekuqaliseni kukancobakazi. Ezinye zeziqinti ezikhethwe kulolu hlelo zigoqela iMathobo, i-Insiza, iMakoni, iMasvingo Rural, iUzumba Maramba Fungwe kanye leMthare Rural. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Spanda.
Ukugqiba uhlelo lethu lanamhlanje sikhangele okwenzakala khonapha eMelika.
Izihlobo labangani bemoli yako Brown abalomntwana wadutshulwa lipholisa elimhlophe wafa eSt Louis eMissouri khonapha eMelika zibuthene emthandazweni wokungcwaba uMichael Brown lamhlanje. Abakade bekhona embuthanweni lo bagoqela inkokheli yenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu abadumileyo abafana lo Reverend Al Sharpton.
Ngaphambilini kombuthano lo obe labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu obusenkonzweni ye-Friendly Temple Missionary Baptist Church, uyise kamoya umnumzana Michael Brown Senior ucele abantu ukuthi bangatshengiseli ngesikhathi somthandazo kube lokuthula. Lanxa amapholisa ebengamaningi uZulu okade etshengisela nsuku zonke lokhe lumfana wadutshulwayo mhlaka-9 ngoNcwabakazi lamhlanje abantu balalele isicelo sikayise kamuyi.
Hayi, selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilale.